kukhanya bapho ngubuya baqalisa ukuattacka ama youth ethu abathathu balimele ku serious ba report emapoliseni njalo bakhanyiswa esibhedlela ba report njalo la ku Jomik kodwa ngokuzwa kwethu kuthiwa beqedwe ku report Jomik ethe ifika abantu lawa bange bame ba level lokho lesiya phambili ukuhlasela abantu baze balimaza amanye ama youth amathathu e MDCT
sikhuluma nje okwakathesa umumo uminjani khona ngani
akumanga kuhle kukhona ngale ngoba nxa kuyikuthi abantu kwinto enjalo eyenzakaleyo abantu basala behlukuluzekile besethukile bese kwesabeni ngento eyenzakaleyo kuzanu p f njalo esinye isizathu yikuthi akula muntu obothiweyo iloba abantu bakhona de besenza into lezi besaziwa esigabeni leso se-Harare South.
Abalimeleyo bangaphi okwakathesi?
Abalimeleyo sebethethwe bahanjiswe esibhedlela abanye bakhona ngike ngababona emini e-Harvest House izikipha zabo zidabukile ezilobuso bukamnumzana Jacob Mafume lo seyi-candidate yethu kule i-constituency ye-Harare South.
Okokuthi bukhona yini ubufakazi bokuthi ngabantu bezanu ayisibo nje abantu ababe bengathakazeleli ukuthi ukukhethwa kukaMafume bengabe bandla leni?
Hayi ngokwazi kwethu njengokubona kwakho lawe uhamba kwama primary elections ethu it's very peaceful njalo abantu baya accept ama results ayisibo bantu bethu laba abantu bethu ba benzela namhlophe sesimuva ndawonye sesiya phambili support uMafume abantu abachaya ama youth MDCT ngabantu bezanu abaziwayo esigabeni seHarare South yikho siloku khona ukuthi abantu abaziwa kangako kungani amapolisa ilobetshelwe ngakababophi kuze kube yilesi sikhathi.